Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 kumpalakazi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa etshele umkakhe uMary ukuthi lisiyatshona elanamhlanje kumele abe aphume emzini wakhe waphelela. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi kufanele aqale alungisise ezombusazwe lezenhlelo zemali.
IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi yengeze inani labantu abalambayo ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine i-4.1 million ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uzakwenelisa ukuqhubeka esabela abantu abayizigidi ezintathu i-3 million.
Siyazinakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazisisi kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondisa. So sihlangele ukuthi singawathola lawo matrekta ibe lo hlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima.
Lamhlanje silengxoxo lentombazana yeZimbabwe ecula ingoma ezemhlobo etshiyeneyo uLadi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubika etshele umkakhe uMary ukuthi lisiyatshona elalamhlanje kumele abe ephume emzini wakhe weBorodale waphelela. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lithi uMary waxotshwa nguChiwenga esuka kwele South Africa esiya kwele China lapho ayelatshwa khona okwenyanga eziyisithupha. Leli phephandaba lithi uChiwenga wathola ubufakazi bokuthi omunye wabantwana babo lo Mary kayisuye wakhe. UMary uselesikhathi engabonakali emphakathini. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kufanele aqale alungisise ezombusazwe kanye lenhlelo zemali. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe liyalungisa ezombusazwe lanxa lihamba kancinyane kancinyane njalo selisungule eminye imithetho eyayilindelwe ekusisekelo sombuso esitsha. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo i-10 kgs ebiza i-$100 isiku-$50. Kodwa umnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi isisusa sendaba liphutha kuhlelo zemali.
Ukuthi babuye leZimbabwe dollar ime yodwa kwakungadingi even umuntu owadrupha i-economics ku-grade 7 ukuthi akutshele ukuthi akusebenzi. Mina besenza konke khonokho ababekwenza, ngangicabanga ukuthi bafuna ukuthi iZimbabwe dollar yabo leyi ibelethe phezu kwe-rand. So kuthiwe eZimbabwe kule currencies ezisebenzayo iZimbabwe dollar le-rand. Hayi ukusetshenziswa kwe-US dollar kamvumelani nakho. Ubuyele nje lula emazweni alulwa ukuthi ngikhulume ngawo, i-South Africa le-Botswana. ungakhangela ukuthi the highest denominator circulating in South Africa is 200 rand. Yikho futhi okwenzakala eBotswana. Wena usubuya uzokuthi highest denominator esikubetha $5. Hayi, lokho akukhambi kwela chiso. Uhlonipho ukuthi sibili.
Ubone ngani lokho kulomthelela yini? Lo kwenzakala kathesi kwezomnotho welizwe ukukhuphuka kwentengo yempahla lokunye lokusilela kwemali.
Ukukhuphuka kwempahla akusoze kuyekele. IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho. Labo amabhizinesi bese besithi intengo yethu sizabe sixotshanisa ukuthi ngingathengisa ngeZimbabwe dollar ngihambe ngiyethenga i-US dollar emkambo omnyama ngigcine imali yami ngama-US dollar. So intengo ye-US dollar emkambo omnyama yiyo ezakutsho ukuthi ngithengisa malini lamuhla. Ngingakhwela kusasa kuzoyofi ngiyakhwela.
Intengo yempuphu isiyehlisiwe. Ubona ingani lokho kuzayenza impilo yabantu ibengcono yini?
Impuphu phela yikho ukudla kwethu kwansuku zonke. Kodwa kubhajethi yomuntu yansuku zonke i-component encane. Ngoba ungakhohlwa lokuthi amagetsi kathesi mawakhwezile bezama ukuthi labo baxotshanise i-US dollar. Ngingazi ukuthi bona basebenzisa i-interbank rate kumbe labo basebenzisa i-back-to-back market. Ungakhangela intengo yamagetsi ikhwelile yokugada usuka endlini usiya e-town ukuthi ikhwelile. Konke lokho mhlawumbe akuzimayo. Kimi kuyukuthi nansi ihembe le isindala ibe isidabuka. Uthatha isigamba uzama ukugambela. Iye uzagambela lamhla kodwa uqeda ukugambela lamhla kusasa kuzadabuke kwenye indawo kudabuke kwenye indawo ngoba ilembu leliselilidala vele kalisadinga ukugkanjelwa. Angali mina ukuthi kusetshenziswe izindola. Izindola leyo kayibelethe phezu kwerandi njengakhona lokho okwenzakala eNamibia, njengakhona lokho okwenzakala eSwaziland, njengakhona lokho okwenzakala even eLesotho. Ukuthi imali yeSwazini awusoze uyibone ilistiwe emkambo wemali emhlabeni kumbe eAfrika ngoba yona ilandela irandi. Irandi lingakhuphuka la iyakhuphukile phezulu, irandi lingehla yenzenjalo. Yikho kumele bakwenze bazakhuluma nge-sovereignty ukuthi i-monetary policy yethu iyabe isi-controlled eSouth Africa. Kumele nje usifake ukuziqhenya lokuzigqaja lobuzwe bethu eceleni sizame ukuthi silwise sizithobile silungise umnotho wethu. Uthi umnotho wethu usuvukile nathi sesingasukuma siphakamisa amahlombe. Ukuthi uzigqaje uvele ungenalutho kwesinye isikhathi kakuncede.
Lo ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo engusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yeWorld Food Program iWFP ithi yengeze inani labantu abalambayo eZimbabwe ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine i4.1 million ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uzakwenelisa ukuqhubeka esabela abantu abayizigidi ezintathu i3 million ukudla. Nanku uhlala ekhala ngokuswela imali. Embikweni wethule izolo inhlanganiso le ithe umumo wendlala ukhangelelwe ukuqhubeka ngomnyaka ozayo ngoba kungelazulu elaneleyo kanti lentengo yokudla lenhlanyelo layo ingafinyelelwa ngabantu abanengi. Ithi njalo linhlanganiso izaqhelisa inhlelo zayo zokwabela uzulu ukudla endaweni zonke zelizwe ezigoqela emadolobheni lapho ethi kulabantu abaningi abakusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini i-30% abadinga uncedo lokudla ngokuphuthuma. Umeli webulilima West edalele parlamente engwebandla lezano PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi okwenza umumo ube mubi kakhulu ngosomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana nje.
Aba mabhizinisi balezi suku labo abalazwelo akusangeneki lapha ezitolo ngoba bazenza bona bakamhlambi kazelisi abazitela bona ukuthi bazabiza imali abayifuna yikho ke abantu bakithi babhekane nendlala. Indlala sibili yanso ze mqamba manga kodwa ikangelela ukuthi aluba inhlanganiso ezinjengaleyo ke waqamba zingabuya zincedise kube njalo lo mizamo kahulumende eyaphambili njengoba ezezele kwenza uhulumende ancedise abantu bakhe. Zathi ekukhulumeni inkulumo le babankomo ngibonge kakhulu izihlobo zethu ezisemazweni engithi yi-diaspora community. Abantu labo basebenza kuhle kakhulu ukuthi bavale indlala ukubonakala kwayo ngoba kabavumi ukuthi kuphele inyanga bengancedisanga. So ubunqunu bethu busuka bube nganeno ngenxa yokuthi uqinaso kuvaleka ngenxa yalabo abathi bangathola bephandle bathontisele.
Abantu abaningi bathi lanxa izulu lingaze line kabasela nkomo zokulimisa isezaphela izifuyo njalo ziqhubeka zisifa ngoba izulu kalikani. Kukhona yini elikwenzayo njengohulumende ukuphathisa abantu mhlawumbe ngamathelekita okulima njengalokho esesike sakuzwa kwezinye indawo?
Ilo mhlangano okumele ngiwenze ngolwesihlanu ekuseni ngixoxisana nalabo emechanization abakhangelane lamatharakita okulimela abantu ukwenzela ukuthi sicele lathi njengebulilima West kumbe ibulilima yonke nje. Ngitsho nasemangwe ngoba imango le imango yakithi yonke mina ngumeli webulilima West kodwa-ke nxa sicela uncedo siyanakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazisisi kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondiswa. So sikhangela ukuthi singawathola lawo matractor ibe lohlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima. Ngiye ngisekhaya nkomo iviki lonke ngibhoda ngimango yakithi ngiye ngathi kejuthume ngaya ebhambasi ngaya kozinikwe ngatshona kumankubo ngaya kogotombo ngaya komadlambuti ngaya emaseli ngaya enotemano makumbi ngaya kotokwana ngaya kozinyama. Ngikhangelela ukuthi ngolwesihlanu lolo luzayo ngibhode ngisiya ema-resettlement ngisiya kubodombodema ngisiya kubombalalume njalo ngiqedisa imango yakithi ukukhangela ukudingakala kwalokhu esingancedisa ngakho. Engizama ukukutsho lapha babankomo yikuthi ngithi liqiniso kakhulu ukuthi inkomo kakula zafa zibulawa yindlala. Ezasalayo akula lutho kuseludokoza kuphela ukuthi mhlawumbe zingadla utshani lobo bumilayo sigidingiswe yizithu zingazibona njalo sezicuba kuswela amandla kodwa-ke silethemba lokuthi aluba singathola amakredita azalimela abantu.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edalele ephalamende njalo engowebandla elibusayo elezanu PF. Ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani ye-M&S Syndicate ithi izindlu zikamuyi umnumzana Robert Mugabe ezintathu ezivalisa iBlue Roof eseBorodel leyinye endodakazi yakhe ubona eseMount Pleasant ngezayo linkampani. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe usexwayise abezombusazwe abasebenzelana nemigulugudu yabochekecha ethiwa isithwalise uzulu nzima ezabelweni kakhulu eMatabeleland North lapho kuthiwa khona kuyaganyulwa abantu lezifuyo abesifazane bedlengulwa. Uthi yena uziyambi umthetho uzabafinyelela abezombusazwe abancedisana lemigulugudu le. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiye ke ezandleni zenu lina balaleli bethu ye kumilayezelo eliyithumeze ngapha kuStudio 7 nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane ingazaba mide kakhulu njalo likhulume kahle lingathuki. Ye, ngiyaziphinda ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
abasakaza abahle siyabonga sihlanganyela ndawonye sithanda ukuthi ekuseni kunje sifinyelele lamalunga onke alaleli uStudio 7 ekuseni lamina ekuseni lantambama sithanda ukubonga ngokusiphawulela uhlelo inhlelo ngokuthiyana kwazo lapha sithanda ukuthi sikhulume ngendaba lezo zokutshintshatshintshwa kwama-policies ekuseni mina ntambama akusenzi ilizwe lethu lithuthuke kusisele emuva asazi ukuthi kathi bona ama-policy makers nama-ministers bakhiphe izinto bengapho ukuthi namhla kuyaphuma okunye kusasa kuphuma okunye sasa sokutshintshiwe sokuvuka okunye kugcina kwenza lo muntu ofuna ukuyinvesti angayinvesti ngubani ozayinvesti elizweni angakwazi ukuthi kusasa izinto zivuka zinjani so sicela ukuthi uhulumende la akunanzelele konokuthi ukutshintshatshintsha izinto everyday akusincedi njengabantu bakulona leli lizwe khathesi zonke izinto zirethwa nge-foreign currency nge-US dollar but yamholo yethu yezisebenzi lokhu ingarethwa njengama-US dollar bathi izinto zangkhona ziyasetshenzwa ngobani njalo lezi zinto ziyathengwa ngobani ama-services azabhatalwa ngobani abantu belokhu behola ibhondi elingelancedi
zabunqube lapha eflabus entinteni bengithi ngilimukise nje abalandeli nabahlali basekhaya ngoba sokunogasa ukwerele naye ungathi sevuna ukuba nephathi yakhe abantu babangabe yiphukuphuku abantu mabazi ukuthi ugasa ukwerele ubuyaphi ugasa ukwerele ufuna ukudla njengabanye besidla sirodwa ikakhulu thina abantu bakobulawa kukho nje sekudlayo konke siyaneglethwa kuthiwa hhayi zonke into ziyaharare hey kwathinti kanti kutheni ungahlukanisi ilizwe kayi-one ngoba sikhathele kubelokhu esiyuzwa ngabantu basempumalanga ngiyabonga babuncuma
linjani balaleli be-studio 7 umsakazi omuhle igama lami ngingu-Andrew Mumpande ngivela ewange edolobheni lewange emalahleni siyathaba kakhulu Studio 7 ngokusipha inhlelo zenu zezindaba siyathaba kakhulu thina silobunzima eZimbabwe lapha ikakhulu ewange izinto ziyadura okokuthi abantu baphila nzima kakhulu abantu baphila nzima impuphu iyadula konke okokudla kuyadula impilo yeZimbabwe sinzima kakhulu okuthi uhulumende kasakwazi kanye ngani uhulumende laye sikasakwazi ukuthi angayenzani kube le plan ukuthi ubunzima lobu bungaqedwa ngani abantu beZimbabwe bahlanganisa amakhanda abo beqede ubunzima ngoba uhulumende sehlulekile
ngiyabingelela futhi ngisalibonani angazi ngicelile isicelo sami angazi alisithathi futhi njengathi ekuseni iradio thina ngapha eSoweto asizwa sembuze abangane bami abangu-4 bathi ekuseni kuzwakala 6 o'clock ngapho siyafika bo-24 past 6 akusazwakali njengami besicelile ukuthi esindebeleni sicela lisifakele izindaba elizikhulumileyo uhlelo lwasekuseni kuphinde lizifake kuma-WhatsApp sizwe siyacela siphaphathe izandla
livuka njani ngbakamsakazo ngipangazekehaboroni lomthokazi jikelele livuka njani ngesimanga siyayibona laba abantu bangu-Tyson kuyisimanga kuyamangalisa kuyinhlekisa ukuthi ngiyazibuza ukuthi kambe sibili ngabantu besindebeleni nabo kumbe abantu labana ababiswa i-grand plan ukuthi balande kuzo bazohlaliswa komthakazi belanda kuzophambanisa zonke ihlelo ezingabe zicabanga ngabantu bakomthakazi kubonga kuyini ukuthi konke inhlanganiso wonke umuntu wale xa ecabange ukuza ukuzobumba inhlanganiso iphathi uzoqalisa madebeleleni kambe kungabe kungabantu bakithi banabona njalo nxa ukuthi bakhona abantu besindebeleni entweni leyo kambe sibili baphilile emakhanda kulomehluko phakathi kwasikhasukele nomnyangagwa nechibenga norobert mkabi xa uphelele ungabehlukanisa labo bantu
linjani basakazi
bakithi
siyabonga ngomsebenzi eliwenzayo mpela mina namhlanje engizakhuluma ngakho yilokho. Into engikhathazayo nansi inye ukuthi kanti kungani abantu nxa befuna ukukhampena kumbe befuna amavoti bagijima bebuya koBulawayo. Kanti useviya kasukuwere nalo abantu namhla sebesithi sebefuna ukuthi abe ngupresident weyaseZimbabwe. Khona manje bevele bekhala ngeZANU PF. Useviya kasukuwere angithi vele ube ngowezanu. Angiboni kuntshintshe lutho nje. Angiboni kuntshintshe lutho. Useviya kasukuwere kanti asuyena layo wadla izimali ezazithiwa amayuthi wona lawa amayuthi namhla asesithi futhi afuna yena ukasukuwere lo abe ngupresident welizwe. Kanti ukasukuwere asuye lo wayezinika izitendi khona le Harare selezikandala eziningi lezo sezebaleka ngazo lapha eZimbabwe. Ay, mina abantu bayangixaka abantu ukuthi kanti vele sicabanga njani kahle kahle. Kambe thina vele siyayazi into esiyifunayo njengabantu yini, especially abantu bohlangothi lolu endaweni yakithi ukuthi bangaba busy impela bakhulume ngokasukuwere. Indaba kanti bona bengafuni ukuthi bavotele labo baze ngupresident. Abantu bakithi babasebenzisa ingqondo manje.
Yes, siyabonga ke mthwakazi omuhle ngokusithumela ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule ibe mfitshane imilayezelo yenu. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ngamafitshane ezeMelika. EMelika lapha igqwetha likamongameli Donald Trump, umnumzana Rudy Giuliani, ufike kwele Ukraine izolo ezocwayisisa ubufakazi bokuthi owayengumsekeli kamongameli weleMelika, umnumzana Joe Biden, engaba wafumbathisa iziphathamandla zalelo lizwe esasesikhundleni na. UGiuliani wetheswa icala lokuphatheka ekufumbathiseni umongameli wakwele Ukraine, okuludaba olucujungulwa lidale le The House sikhuluma nje, eliphakathi kohlelo lokususa umongameli Trump ngomthetho othiwa yi-impeachment. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa, lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Lela balaleli na balandeli obingelelayo ngulati.
Ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Siphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKlozi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Ukuba ubucula umculo kamaskandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile, kuhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umaskandi, ake ngiyibeke kanje. namanje ngisawucula umculo kaMasikandi. Akona into engayitshintshayo, ngingathi ngibamba izandla zombili uMasikandi ne-Afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingake njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngithatheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afrocom.
Akusitheleke ngamafitshane ngengoma yakho engitshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni.
Okay. Ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngiyibhala yazibe ngikhumbula kudala amatshe sancwebeka. Bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi Inyama Yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo, ngoba kwasemandulo ukhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So akubona futhi kuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu. Sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo. Inyama Yembongolo khetha omthandayo, ingoma kaLadi intombazana yakwaNdlovu. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kufanele aqale alungise ezombusazwe lezenhlelo zemali. Inhlanganiso ye-World Food Program yengeze inani labantu abalambayo ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine, 4.1 million, ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uza kwenelisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuzithinta ngo 7:30 ntambama. Kumbe asidibaneni ekuseni njalo ngomvulo. Igama lami ngu Chris Gande, ngilifisela ke impela sonto elithukele.